lami ngibonge ijahelidala o Chris Gande ngokusethulela indaba ze singisi. Lichona njani mthwakazo muhle, siyalambukela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Endabeni zethu lamhlanje njalo lamukelayo nguNthungameli Nkomo. Ngisithe endabeni zethu lamhlanje, uvulwa okusemthethweni umbukiso wezokulima owe Harare Agricultural Show ngumongameli Philippe Nyusi owe Mozambique. Inhlanganiso ezizimeleyo ezitshiyeneyo kuhle kobulawayo zisungula umkhankaso wokuphikisa uhlelo lukamansipala olokufaka ama-prepaid water meters ezindlini zezakhamizi. Kuwoza Friday lamhlanje sileqembu leBulawayo Nights lona elisanda kukhipha idlalade elitsha elilengoma ezilitshumi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Philippe Nyusi owe Mozambique lamhlanje uvule umbukiso wezokulima owe Harare Agricultural Show ekhuthaza ukusebenzelana phakathi kwelizwe lakhe leZimbabwe kwezokulima. Kubika intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Umongameli Nyusi nguye obe ngumhlonitshwa kulumbukiso ongene kulanga lawo lwesihlanu eHarare namhlanje. Ukuchasise ukuba eleZimbabwe lilo lwazi olujulileyo emisebenzini yokulima njalo liyisibonelo esihle kwamanye amazwe asemkhonweni wezansi yezwekazi leAfrika.
Uma agricultura pujante que nos tem inspirado e servido de referência na garantia da segurança alimentar, não só do Zimbábue, mas de todos os países da região.
Our thanks are extended to the Zimbabwean Agriculture Society, which is the convener and sponsor of this economic event.
Uqhubeke ethi ubungcitshi lolwazi olukhona kuleli kwezokulima lokufuya kwezifuyo kungaphathisa kakhulu ukuba elakhe lalo lifunde okuningi okungalithuthukisa kulo msebenzi, ngoba okwamanje lisebenzisa isilinganiso sokulitshumi lanhlanu ekhulwini 15% nje kuphela somhlabathi walo wonke elilawo. Uthe eleZimbabwe liyisibonelo sokuba amazwe akulumkhono angenelisa ukulima aphinde elungisise izinto ezivela kuzilimo zawo, okuyinto engatholisa abantu imisebenzi kunye lemali abangaphila ngayo kuqeda lendlala. Abalimi abavela ezabelweni ezijeneyo zelizwe babukisa izilimo njalo abamabhizimusi ajeneyo lawo etshengisa akwenzayo ogoqela amakolitshi emfundo yaphezulu abuye ngobuningi bawo. Umqondisi wezokukhulumisana ekolitshini leLupane State University umnumzana Zwelithini Zamnini uthi ikolitshi lakhe lifundisa liphinde liveze indlela ezingaphathisa uZulu ezifana lemithi yokulwisa nalo kuphehlwa kwesivuno eziphaleni. UDokotela Mangena weKolitshi leGwanda University uthi sebephatheka labo ezifundweni ezikhangelane lokuphathisa uZulu otholakala kuleso sabelo zihambelana labakwenzayo kunye labaphila ngakho njengezakhamizi.
Yanikwa igunya lokuthi inika ama-degree ku-mining nasenkomeni. Ngenxathi region yethu ngiye-mining, so kuzaba lula, sizabe sinika ama-degree njalo sinike nama-short courses.
Umbukiso weHarare Agricultural Show lo usele minyaka edlula elikhulu usenziwa, njalo lonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi ukuthuthukiswa kwezemisebenzi yokulima kunanzwa umumo womkhathi. lombukiso uphela ngomgqibelo njalo wenziwa ngesikhathi eZimbabwe libhekana lendlala kulokusilela kokudla lithenga umumbu kwamanye amazwe njengendlela yokwenqabela indlala. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Ingcwethi kwezokulima umnumzana Roger Mpande utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi imbukiso enje kayiselasisindo ngenxa yokugugudeka komnotho weZimbabwe.
Akukhanya ngathi sokunzima kathesi ngokunanana e-agricultural show phela ifanele ukuthi ilinke abalimi, abantu abathengi ama-products akhona, i-trade, there are so many things that are supposed to be linked with i-agricultural show. I-current situation ikhanya ngathi inzima ukunana kuphumelele sibili.
Ye, so singathi ke sokuphongukwenziwa nje ngombono wakho ukuthi akusela ngenye indlela ngoba kukhona kukhalenda. Kambe kungabe kuyanceda khonokho?
Kanti ungathwani kanti i-purpose yakhona is difficult kanti esubana akuncedi khona kodwa you can't drop it phela. You can't drop it ngokuthi izinto zinzima. You are trying to attempt ukuthi ingxenye izaba ngcono in a sense.
Kungalunga yini khonokho kuyingcosana okuba khona ukuthi babonisane khona ngale eshowa ubonanazani kambe kuyanceda yini?
Ya kuyanceda kodwa kulobunzima phela kulobunzima odana into zakhona azikondanga ukuthi lokhu kuza kwenzakala lokhu senza lokhu bese kusenza lokhu ngokuthi everything is not in place so it's difficult ukuthi nana ubambanise konke.
Hello ngumnumzana Roger Mpande ingcwethi kwezokulima ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eHarare. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Women of Zimbabwe Arise iwoza ithi ilindele impendulo evela kukhansili yakobulawayo ngodaba lokuthi kungani isephula isinqumo sayo esokuthi kayisoze ixotshe abathengisa ngokungekho emthethweni ezitaladeni ingakabaphi indawo zokuthengisela. Umeya wedorobho lakobulawayo umnumzana Martin Moyo utshele iStudio 7 ukuthi ikhansili yakhe kayisoze ixotshe abathengisa esitaladeni ngoba iphakathi kohlelo lokwaba indawo zokuthengisa njalo iyakwazi ukuthi iningi liziphilisa ngokuthengisa. Kodwa uNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla sewoza yona isanda kutshengisela kuleli dolobho kuyona le iviki uthi abathengisayo balokhu bethathelwa impahla zabo.
Sembona waqala wasithembisa wathona akula muntu othengisa esaladeni ozaxoshwa engakaphiwa indawo eyiyo kavumelani lapho lokho ngoba uyawubona uma umuwe lizitha umanga kuhle. Okwesibili, besithe sifuna ukwazi ukuthi wathi savumelana ukuthi asiza angenise amapholisa kwindaba zokuthengisa lezi kodwa sibona i-HRP isiwa involved isebenza namapholisa kuthi bahamba i-municipal police bahamba bendawoni. Okwesithathu, into esezithethwe uya ngaphi kudisposwa njani usetshenziswa ngubani ekugcineni sefunwa kathi kuya ngaphi njalo ngubani onikele i-order mayena athenga sakwenza ngoba idolobho ngelakhe. Kulama vending associations ahambe ayanegotiate ukuthi ama-members awo abekhipha ama-$10 ngelanga. Sifuna ukwazi i-$10 le ekhipha ngama-members ayo iya kubani okwenza bengaxoshwa ngoba la bantu yabathengisa kathi singaxoshwa ama-$10 aya kungaphi. Kuya futhi konke lokuthi wona umubandli lube lolo olungavunyelwa isisekelo sombuso welizwe lokuthi kunokubandlula ukuthi wona umuyanga awulamali yokuthi ungivimbathise usiyaphila ndima ole mali yokuthi afumbathise uyaqhubekela phila phambili. So this is isileven ez ulazi usithile ofisini yakhe le yellow card naleyo. So mayena engumuntu ofuna ukuthi athembeke ebantwini ngathi kuphendule khona lokho. Maye umuntu uyaphikisa ukuthi wenzakala khona kasibize simtshele sokuthi kuyenzakala kumbe mayefuna imbobo la Studio 7 sidiphethe live on Studio 7. I'm prepared to do that as well as we are prepared to do that. What if we are dealing with facts are stealing into your wounds and are dealing with propaganda. And it's very unfortunate ukuthi umela usefuna ukulandela ukuthi aqamba amanga abe le propaganda aphinde ayibhilileni ukuthi akunabantu abaxoshwayo abantu bayaxosha izaradini.
Uthi yena inhlanganiso yakho imnike iphetshana elilithanga njalo la thembisa ukuthi liyabuya elibomvu belisichon lapho.
Uma ulandela umdlalo wenguqu ukuthi ungayenza ongalungayo ngokuqala siya ngokuthi kuyabe kungalungayo ongakanani bayakunikela ukhadi. So engayekela u-explain asihamba seminike red card. Mina abantu asinike red card sokusiba indaba ye-ecostial matter ukuthi sesiyephulela amalunga ehoza nabantu nje abakobulawayo ilungelo lokuziphilisa okulilungile abalalo kusekelo sobuso.
unkosazana makoto ngamahlangu isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iwoza obe khuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga o studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo edolobheni lakobulawayo zisungule umkhankaso wokuphikisa uhlelo lukamansipala lokufaka ama-prepaid water meters ezindlini zezakhamizi namuhla. Amalunga enhlanganiso lezi angene ezitaladeni zamalokitshi athiyeneyo ehamba ngezimota ebezinamathiselwe amabhakane amemezela imihlangano ezakwenziwa esigabeni zonke zaleli dolobho ngempela viki kanye lokutshengisela okuza kwenziwa mhlaka 4 ngenyanga ezayo. Umkhankaso lo uphiwe isihloko esithi Right to Water Campaign. Inhlanganiso eziphatheke kulolu hlelo zigoqela iBulawayo Progressive Residents Association, iAbameli Human Rights Lawyers, iHabakuk Trust lezinye. Sixhume omunye wabaqoqa umkhankaso lo, umnumzana Meli Dube wachasisa okunengi.
Besimema abantu ukuthi baphatheke emkhankasweni omkhulu lo esiwenzayo ukuthi kumise uhlelo lokufakwa kwama-prepaid water meters. Ngathi kuhambe kuhle kakhulu ngoba semukelwe kakhulu ngabantu. Ngathi indawo zonke nje zakobulawayo sibhodile ama-constituents wonke akobulawayo elisemukele kakuhle labantu bakhanya umbiko wethu bawuzizisa kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa lizaba lokutshengisela okukhulu phezu kwalolu daba. Ungasichasisa?
Yeah, umkhankaso lo olama phases athiyeneyo kakhulu. Esiqala ngakho ikhona lokhu ukuthi siye ebantwini sibatshele ukuthi uhlupho lungaphi. Kunjenje sihambile lamhlanje, kusasa langesonto siyahamba futhi sinemihlangano kuconstituency yinye ngayinye lapho esihlangana khona labantu thina njengenkokheli ze-civil society ngumathe zezinhlanganiso ezizimele zodwa. Sikhulumisana labo sibatshela ububi balolu hlelo osolufuna ukwenziwa yi-council yakobulawayo. Ngathi lamanye ama-council nje wonke ayelizweni engaphansi kwe-Ministry of Local Government. So into esiyabe siyenza ukuthi konkhona singawenza lo mhlangano sobe simema njalo ukuthi abantu baphatheke emkhosini omkhulukazi. Singathi i-big march esizayenza mhlaka 4 September ezasukela esitolo yakobulawayo isiya e-Stanley lapho esizakwenza khona i-rally eyama-civil society.
Umnumzana Meli Dube ngomunye wabaqoqa umkhankaso wokuphikisa uhlelo lwama-prepaid water meters kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abo hlangotho lubona ngezenotho kubandla le-MDCT bathi ele Zimbabwe lidinga imali enengi ukuze livuselele umnotho osuleminyaka eminengi isewawa. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Unobhala kwezemali kuleli bandla umnumzana Weber Chinyanza utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini abo aweHarvest House lamhle kuseni. Lesi simo kwezombusazwe sibikwa sesibangele ukwesaba kwabosomabhizimusi abafisa ukuzasungula amabhizimusi eZimbabwe bethikaziswa yimithetho ebalisa oluphabansundu amandla kumankampani owe-indigenization. Ezokulima i-MDCT ithi sezibuyele muva lanxa abensundu sebeyibo banini maplazi kungela misebenzi yokulima yesibanga saphezulu eqhutshwayo osekubangele ukusilela kokudla elizweni lalapho izulu lineka kuhle. Kunje ilizwe lidinga amabhiliyoni phose amabili amadola ukuqhuba umsebenzi wokulima lonyaka kodwa kungena la ndlela yokuthi imali ingatholakala ngapi njalo njani. Umnumzana Jeffias Moyo, isakhamuzi seHarare, uthi lesi simo siyadaniswa kwamagama.
Ngoba mina lami ngikhula mina kusukela ngiqalisa ugrade 1 ngo-1980. Into bezingcono la ngenxa sasivele empini. Hayi into kathi esingasayenzi. Sure, asikwazi ukuthi singenza njani njengabantu beZimbabwe. Okweqiniso uSmith wayefakela ama-sanctions, ama-economy civil, not lokhu esikuzwayo lokhu labantu laba abezano besithi pho kulama-sanctions, kulama-sanctions. Thina kasiwaboni ukuthi kumele sisebenze njengezalano zeZimbabwe.
Umoyo uthi sekungumsebenzi kazulu weZimbabwe ukuletha inguquko kwezenotho, hathi ukugoqa izandla nje.
Mina mbona ngani ungaba lamaya ama-elections kumbeni sitshintshe umbuso okhona kathesi kungaba ngcono sibili kakhulu. Ngoba hambona ukuthi u-2018 uzafika abantu abaningi besaphila mina. Siyabe sesiphelile le ndlala landelili lokuhlupha okukhona, ukuhlupheka okukhona kwekathesi.
Umnotho weZimbabwe ugxile kakhulu kwezokulima ngoba yilo uhlangothi oluphakamisa ezokulungiswa kwempahla elizweni. Kodwa ingcweti zenotho zithi uhulumende weZANU-PF akaluqakathekisi ngoba inlutshwana imali ayihlelela lumsebenzi. Zithi lezi ngcweti le yinto edanisayo ngoba ukulukhangelela phansi lolu hlangothi kuyingozi. Ngalesi sikhathi kulohlupho loguquka komkhathi emhlabeni jikelele, lezulu lingasani njengalokho elalikwenza eminyakeni edlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live Talk lamhlanje sikhangela umbukiso wezokulima oyiHarare Agricultural Show ovulwe lamhlanje ngumongameli Philippe Nyusi wele Mozambique. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Inkundla yokuzilibazisa ebulenjini eFacebook ithi sebefike ibhiliyoni elilodwa abantu abaxhumana kuyo ngelanga. Lokhu kwaziswe ngumqondisi walinhlanganiso umnumzana Mark Zuckerberg. Umongameli Salva Kiir wele South Sudan uselaye ibutho lakhe ukuthi limise ukulwa ngemva kokulotshwa kwesivumelwano sokukhumisana umlotha labalwisana lo mbuso wakhe. Abantu abaphatheke kuhlelo lukamongameli weMelika umnumzana Barack Obama olwe Mandela Washington Fellowship onyakenye ilonyaka bathi lubaphathisile lwabapha idlabuzane lokuthi bakhokhele labo ngokugcweleyo ekuqhubeni inhlelo zentuthuko eziphathisa uzulu weZimbabwe. Laba ngabaphatheke kuhlelo lolu inyakenye lalonyaka. Asizweni uMavis Gama elandisa.
Bathi lolu hambo lweMelika lubavula amehlo, lwabenza bazimisela ukusebenzela ilizwe kanye lokuphathisa ekuthini uzulu aguqule indlela acabanga ngayo ngemisebenzi yentuthuko. Unkosazana Sizwile Nyamande waseVictoria Falls ngomunye wabathole ithuba lokuyaphatheka kulolu hlelo okwamaviki ayisithupha eseArizona State University.
Engufunde ngale ukuthi science iyaqala umntwana engakangena esikole. Kungaba ngaleyo ndlela ayibi nzima ngendlela thina sikuphatha ukuthi ibe nzima ngayo. Mina ngakhula msenza ama sciences esikolo, sasidrillwa ukuthi be proud that you do sciences. But engubonile yilokho ukuthi umuntu wonke angaphiwa amathuba ulakho ukuthi azayithande science.
Unkosazana Nyamande vele ungumkhokheli enhlanganisweni ezehlukeneyo ezigoqela iqembu lokulondolozwa kwezemvelo ele Environment Africa eVictoria Falls, iqula lezokuthuthukiswa kwezemfundo iWange Education Stakeholders Steering Committee, kanye lohlangothi lokuletha inguquko kwezemfundo olo Better Schools Program Victoria Falls Cluster. Umnumzana Promises Simwinde Muleya wasekhaliyangwe eBhinga uye eMelika phansi kohlelo loyali lolu lwamusa e-University of California eBerkeley. Uye luncoma lolu hlelo uMuleya ethi luzamphathisa emsebenzini wakhe avele ewuqhuba phansi kwePromise Foundation Austria lokuphathisa abaswelayo ehlangothini lwezemfundo esigabeni sakhe.
And enye into engiyifundileyo kakhulu ikuthanda ilizwe lakho. Siyabona ukuthi ama-Americans ngabantu abasigqajayo ngokuba yibo kwabo. Uyathola ukuthi umuntu ovele eBerkeley uyathanda iBerkeley yazi ngokuba wayo angithi.
Uthi ufisa ukusebenzelana loZulu ukuze azwisise ukuqakatheka kokuhlanganela ndawonye endabeni zentuthuko njengalokho akubone eseMelika.
Lami sengikwazi ukuthi uba ngihloniphe abantu. Ayisuki ukuthi umuntu engaze engabe le degree ukuthi ngala lotho ongalofunda. Ulapho ukufunda into eningi kakhulu because emntwini wonke ohlangana layo.
Uhlelo lweyali lolu lwasungulwa ngenjongo yokuphathisa abasakhulayo bemazweni awe-Afrika ukuze bathole imfundiso yokuba zinkokheli okuzaphathise kuthini abasembusweni bazi ukuqhuba imisebenzi yabo ngendlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ingcwethi kundaba zezisebenzi labaqatshi zithi abaqatshi abaningi balakho ukuphikisa emthethwandaba umthetho we-Labor Amendment Act opasiswe ePhalamende ngeviki edluleyo wasayinwa ngumongameli Mugabe ngolwesithathu. Umthetho lo ubamba abaqatshi ngamandla ukuthi bahlawule zonke izisebenzi ezigxotshwe kusukela mhlaka 17 ngenyanga edluleyo zithole imfanelo zazo ngokugcweleyo. Kodwa ingcweti kwezisebenzi umnumzana Davis Ndumiso Spanda utshele iStudio 7 ukuthi lanxa lokhu kulungele izisebenzi, umthetho lo ulakho ukuphazamisa ezenotho ngokuya kwesikhathi, njalo uthi ubona abaqatshi bephikisa umthetho lo emthethwandaba waphezulu.
Izisebenzi zonke lezi ezaqotshwa ngaleyo ndlela kukhangelela ukuthi sezizathola okunye phezu kwalokho ezakuthengiswa ngabaqatshi okwe-3 weeks notice. Kukathi-ke kunjalo umthetho lo obisela izinto emuva. Abazi ngomthetho abanye bathi kungenzakala ukuthi nxa abaqhathi beye kudale laphezulu ele-Constitutional Court kungenzakala ukuthi umthetho lo ukuthiwe hhatshi ayisiwo umthetho opheleleyo. Kodwa kungakenzakali lokho esingakutsho ukuthi izisebenzi sezilelungelo lokuthola i-retrenchment pay schedules phezu kwama-3 months notice lana ezaphiwayo.
Ubona abaqatshi bona labo bebuyela yini emthethwandaba ukuyaphikisa lumthetho?
Abaqatshi bazabuyela abanye bakhona ngoba kwabanye ukuthi babuyela emuva babhadale kusukela ngoJulayi engxa yokuzabasinda, njalo kulabanye abaqatshi abathi bona bafuna ukulandela umthetho nxa into bengayibone kuhle bafuna ukuyaqondiswa lidala. Njalo ungakhangela ukuxothwa kwabantu okwenzakeleyo, iningi ngabantu abaxothileyo baxothwe kuhlanganiso ezidlelana lohulumente. Ngokuzwa kwami iinkampani ezingathi ziku-private sector abantu abaxothwe khonapho ngaba ku-5000 kungathi-ke laba abaningi kuthiwa baxotshwe kumakhampani aseduze lohulumente, lokho kuthiwa ngama-parastatali nama-local authority lokunye okunjalo.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda yingcwethi kwezezisebenzi elabaqatshi sixoxela ekobulawayo.
Ithi woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile.
Woza Friday lamhlanje sileqembu leBulawayo Nights lona elisanda kwethula idlaladela lo elilengoma ezilichumi, njalo lesihloko esithi Bulawayo Nights a presents volume 1 kufika uJoseph Njanje.
Iqembu lebulawayo Knights libunjwa ngabaculi abane abathi uTheophilus Mavuti, yena waziwa ngegama lomsebenzi elithi Pop Skinner, uqeqeshiwe Mthambo Umthokozi Zincube, yena waziwa ngokuthi ngumfundisi kanye lomncedisi moyo odume ngelithi Cooperman.
Pop Skinner lo Cooperman yiwa ma main producer, ama executive producers, yiwa wenza konke recording, production, mixing and mastering. And Pop Skinner is also involved ekuhlabeleni la yahlabela, njalo umfundisi lo qeqeshiwe ngabahlabelayo.
Leli qembu lisungulwe ngomnyaka ka 2007 nguCooperman, njalo uPop Skinner uthi bahlanganisa inhlobo zomculo wehouse music ehlukeneyo, kodwa kuleli dlala kade bagcile kuhlobo abalubiza ngokuthi igida kumbe dance music ngesilungu. Ingoma ezitholakala kudlala leli elithi Bulawayo Nights Presents Volume 1 zigoqela le esivule ngayo uhlelo ekaCooperman ethi Korinjene, kanye lale ethiwa Sorry Makhelwane eculwa ngumfundisi ehamba lo Palmer. Ingoma zeqembu leBulawayo Nights ziyatholakala ebulenjini emkambo yeReverb Nation kanye la kuSoundcloud, njalo bathi baphakathi kwemizamo yokuthi zitholakale lasezitolo.
Sisazama ukuthi sithole indlela yokuthi sinike abantu imusic lay ikakhulu silwisanisa lalabo bepiracy. Sisazama ukuthi sidinge indlela yokuthi sisinika abantu imusic lay bebeyithenga sibili okusemthethweni, okungela lokho ukuthi bebetshisa ebanganini babo kumbe besenza njani.
Leli qembu selike lasebenza labaculi abaludumo abaphuma elizweni leSouth Africa abagoqela uDJ Clock kanye leRock Boys, njalo lingakakhiphi idlalade leli elithiwa Bulawayo Nights Presents Volume 1 belicindezela amasingi akatshawa kakhulu emisakazweni etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe. Namba bephuma enkundleni ngengoma eculwa ngumqeqeshiwe ethi Phuma Kimi. Mele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanjini.
Qembo leBulawayo Nights Presents Volume 1 bebekuhlelo Woza Friday lamhlanje. Udaba isiluphiwe nguJoseph Njani. Amande vele muzinja siyamluma umvana wecholocho ehlabela ke kamnandi esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana sihlobo zami, luyalandela uhlelo lwe Live Talk oluvalelisayo nguNtungamile Inkomo. Libe lobusuku obuhle lempela viki elithukele.